Ngawo kuti ukuruma kwawo yinto eyenzakala, hayi sizabonga nxaso kuyenzakala, but kokwakathesa abantu bale ndlala, umuntu wonke ule ndlala. And siyabe sicela lokuyana okokuthi abantu nxa benikwe ukudla esigabeni, abantu kabanikwe bonke, because indlala leyi itshaya across, ayinakuthi umuntu kumbe umuntu abantu kumele ukuthi bebhale baye banikwe bonke ukudla, but benikwe ama-quantities ahambelana ne-vulnerability yabo. Navana abaswela kakhulu ngenxa yokuthi bayabanika ama-50 kg ngabathola ama-50 kg. Navana abalandela ngenxa yokuthi bayanikwa nawo ama-20 kabanikwa ama-20. Navana ngabathi ha lo usenze NRZ mbo usenze Forest Commission. Hayi, bakwazi ukuthi banike lawo ama-10 kg. But ilizwe umuntu wonke ufuna ukudla, everybody needs ukudla. Njengenkokheli lapha edede mina kade ngibona ukuthi abantu bonke kabanike ukudla, because umuntu wonke kule ndlala, but banikwe according to their vulnerability ukuthi lo uhlelo okungakanani, but at least bonke benikwe.
Sibona kwezinye indawo inhlanganiso ezifana labo WFP labo USAID zibambisane lohulumende. Ziqhuba inhlelo zokuphathisa abalambayo ngokudla. Uthi khona ngapho edete kalukafiki lolu hlelo kumbe lufikile kodwa abalutshwana batholayo.
Edete alukafiki njengoba ngitshilo esikhathiseni ukuthi ngukhansela wendawo yedete. Nxa ukuthi world food program ngabe ingashintsha edethi, obviously kuya kumele ukuthi ufoziwe bazabonana nekhansela even nabanye other stakeholders starting from ODDC kuye kubo ne-local authority ethi bo-CEO and eventually they end up talking to the person okuwodiya ngkona njengokhansela. Edethi abakafiki, yisaidi ayikafiki ne-program yezokudla. Yisaidi siyabahlangana nje emhlanganweni wekhanselaemye imhlangano esiyingenayo banamanye ama-programs but angaso okulethu ukudla ebantwini.
Udaba lwamanzi luyahlupha lalo endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Amadamu asesitsha lapho abantu kade besikha khona emifuleni akusela manzi, ngokunjalo sokumele baqanqabule imango emide besiyadinga amanzi. Khona ngapho kunjani?
Edethi manje kuwezi kwezinye izindawo bengahamba imango emide lapho kungela khona inyamazana zeganga. Edethi bayahamba lawo imango emincane but abakujayelanga ukuthwalathwala amanzi ukuthi ngahamba umango omkhulu, but iproblem ekhona ngeyokuthi amalayini emakhulu umuntu uyatshona ekhona ngale emanzini ephenduke ntambama. Kule ndlovu ezihambayo, kule zilwane ezihambayo, indaba yamanzi edethi serious water crisis, very serious one.